isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 inkwekwezi 2023 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzali umntana ku grade 2 nomnye ku grade 4. Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nenza kakhulu nxa ufugugla lapha na kumele ugugle ngoba siya printisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum abaningi besola uhlelo olwekhala.
From previous year targets, nxa uyivillage ele 20 something bonza babe evaccinatwa enxenye hayi it was rare ukuthola abangavaccinatanga at that time.
Abogatsha lwezempilakahle basungula uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Ibandla elibusayo elezanupf lithi ngalilayo imithetho encindezela loma ukuhlukuluza intathele zindaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum. Udaba egudwini olusolwa ngabazali, ababalisi labantwana besikolo ngole continuous assessment learning kumbe ikhala. Kubika uEzra Chizaspanda weStudio 7.
Inew curriculum le yafakwa ngowaye ngumphathi ntambo wezemfundo uDokotela Lazarus Dokora ngomnyaka ka-2015. Abazali bengayifuni. Ikhala ibikwayo ikhuthaza ukufundisa imisebenzi yezandla kuhlaziywa ulwazi lwabo kulimsebenzi. Omunye wabazali okhethwe ubizwa ngokuthi ngunaka Keith uthi ufuna new curriculum le iguqulwe.
Umzali umntana ku grade 2 nomnye ku grade 4. Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nenza kakhulu nxa ufugugla lapha na kumele ugugle ngoba siya printisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ababalisi labo bathi ikhala nzimela abantwana. UMrs. Elasi Musoza ufundisa ugrade 3 laye ngomunye wabathi inew curriculum kayiguqulwe.
Ikhala mina bengithatha njengeproject yeyunivesithi. Eyunivesithi ngimdala nginje ngenza iproject eyi-1 engiyisubmithayo kumbe kuyathatha unyaka wonke kumbe mbili ngisenza iproject. Kanti ukuze kube lesi sinto ukuze bafunde le skill esifuna basifunde kumele bazenzele bodwa amakhala lawo. So banikwa ikhala eyodwa yento eyodwa abangayenza bayisubmithe maybe at the end of i-junior school yabo kumbe. So singakwenza kube kuningi kugcina sokusenziwa ngabazali umntwana osale engafundanga.
Umbalisi uMs. T. Sibanda uthi ikhala ihlukumeza abantwana, abazali lababalisi.
I-curriculum sesiqalisile ukuyi-reviewa siqalise namuhla siqala ngeqembu labantwana. Abantwana labo balembono yabo etshiyeneyo ikakhulu bathi sibaqalisa nzima ngamakhala. Insuku zonke aphiwa amakhala sisalali lobuthongo. Abazali bona bajayele ukukhala kakhulu ngokuthi indaba yekhala le ibangena kakhulu ezikhwameni.
Incwadi kwezemfundo zithi inew curriculum kwakuvele kuliphutha elenziwa nguhulumende. Mnumzana Benny Moyo ngusomfundo owaphatha izikolo eziningi kwele Zimbabwe kasange amukele imfundiso entsha.
Uhulumende vele into ayenza kuqala yayivele imbuza. Abantu bachitha isikhathi esiningi bekhangela into zekhala. Imali echithwayo laphana lesikhathi esichithwayo kawuhambelani namamaks akhona e-30% ususuka lapho. Abanye abazali kabala access to data. Ezinye izikola zila access to data. Kuyadura kugcina ngabazali abasebenzayo khona.
Isikhulumane sogatsha lwezemfundo salile ukukhuluma ngohlelo olwekhala kodwa satshela iStudio 7 ukuthi umkhankaso uhambe kuhle lokuhlaziya ngezifundo uhamba kuhle. Uza khuluma ngokwekhala isiphelile imhlangano eyenziwa ilizwe lonke yokucubungula inew curriculum. Umkhankaso lo uphela kusasa. Imele iStudio 7 kubulawayo igama lami Ezra Chizaspanda.
Abogatsha lwezempila kahle namhla basungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu lubikwa lusungulwe kulandela uqhamuka kwalomkhuhlane emazweni akhalane leZimbabwe akuqela iMozambique leMalawi. Unokuthaba Dlamini usadulela lolu daba eseVictoria Falls.
Lolu hlelo olwenzelwa ezibhedlela, emakilinika, emavinkilini kanye lezinye indawo uZulu avame ukuba khona lujonge ukufinyelela inani labantwana abangaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million elizweni lonke kusukela kozelweyo kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Umqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi esiqintini seWange, uDokotela Fungayi Musinami, uveze ukuba indawo ezingaba ngamachumi amathathu lasishiyagalolunye zomtholampilo sezihlonyisiwe ngale imithi lolwazi lokuthontisela abantwana.
But each health facility has two teams. One that is stationed at the
kodwa sinye ngasinye isibhedlela silamaqembu amabili. Amanye athontisela ekuleyo ndawo, amanye njalo akhankasa engena emizini enzima ukuyifinyelela.
Udokotela Heron Butinyana Dube, umqondisi wezempilakahle enkayi, uthi lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo enkulu.
From previous yamathathi nxa uyivillage le 20 something bonke babe evacinated enxenye. It was rare ukuthola abangavaccinated at that time.
Umnumzana Elias Nyoni, isakhamuzi saseWange, uthi ukubona kuqakathekile ukuthi labesilisa baphatheke emikhankasweni enje.
Mina ngwami ile experience ukubona umfo wethu owa-affectwa umkhuhlane wokudala. So nxa kuzaba yinto esizayitshila umama kuphela, kwesinye isikhathi umama yangelaso isikhathi sokuthi azothothisa umntwana bese kumu-affecta kusasa. So lami ngibona ukuqakatheka ukuthi ngibuye lami ngobaba lapha ngizothulisela umntwana sibavikele ngoba lo mkhuhlane uyingozi kakhulu.
Unkosikazi Masunko Moyo osemutsha laye oveze labantu abakhe ababili esibhedlela seVictoria Falls ngomunye wabancome inhlelo ezinjengalolu.
Lanxa ezisezohlaba umntwana ethula ukuthi uyabe umzimba wakhe uyabe uvikelekile, uyabe uyehealthy, uvikelekile. Namanje kusenalabe hlatshwa kumbe kuthontisela abantwana.
Kulolu hlelo oluqale namhlanje lugqitshwa ngolwesine, uhulumende usebenzisana lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle, iWorld Health Organization. Ugatsha lolu lubika ukuba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane oweWorld Polio Virus emazweni agoqela iMozambique leMalawi, kudingeka ukuba abantwana abafika izigidi ezingamachumi amathathu lantathu 33 million abe-Afrika babe ngabavikelekileyo lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ibandla elibusayo eleZANU-PF lithi kalilayo imithetho encindezela noma ukuhlukumeza inhlathelo lezindaba. Ngakho ke bonke abasekeli bebandla abangabe bephatheka kulomkhuba omubi kumele bemangalelwe emapholiseni. Lokhu kukhulunywe nguNobhala Jikelele webandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi inhlathelo lezindaba zingasebenza njani zivikelekile ngesikhathi sokhetho. Lo mhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso ezithi Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Union of Journalists, le Media Institute of Southern Africa.
There's never been a suggestion that talks about harassment of journalists. In fact, we have never had a topic that talks about journalists in a manner that interferes with their operation. The president himself has gone out to denounce those that individual party members that harass journalists.
UMnumzana Obert Mpofu, unobhala weZANU-PF, lapho limzwe ekhuluma eseHarare emhlanganweni lentatheli lezindaba. Amabandla ezombusazwe akuqela yona iZANU-PF, i-CCC le-MTCT kanye lamapolisa yibo ababikwa behamba phambili ekuhlukumezeni intatheli lezindaba, bebachaya lokubabopha mahlayana, bebathathela le mifanekiso yabo loba ukubulala imitshina. Yiko okudale ukuba abe Media Institute of Southern Africa izuthi labanye bahlele imihlangano lamabandla ezombusazwe ukuze kuqokisanwe ngomvikela kwentatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi. Kunjengale impela viki bahlela ukuhlangana le Citizens Coalition for Change labe MDC ekhokelwa uMnumzana Douglas Monzora. Lezi nhlanganiso zike zaba le mihlangano lamapholisa kumaviki edluleyo bekhulumisana lawo ngodaba lunye lomvikela wentatheli zindaba ngesikhathi zisebenza. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba yezuj ubesemhlanganweni wanamhlanje.
Umhlangano namhla buqakatheke kakhulu ekuthini besibumba ubudlelwano kanye lendlela yokuthi singaxoxisana kanjani thina njengentatheli zindaba kanye lamabandla ezombangazwe.
Kuyini sibili okwenzela biza lomhlangano?
Okwenze ukuthi sibize lomhlangano yikuthi sibone ukuthi kaninginingi intatheli zindaba ziyahlukunyezwa ikakhulu nxa sikhangele lapho bethatha izindaba emabandleni ezombangazwe kumarali lentweni ezifana nalezo. Sasesibona ukuthi kuqakathekileke ukuthi sikhulumisane lamabandla ezombangazwe ukuze phela kube lobudlelwano phakathi kwethu lapho.
Namhlanje belikhuluma leza no PF bathini ke ngokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba ngamabandla ezombusazwe.
Ibandla lezanu PF lithe lona yinto eqakatheke kakhulu ukuthi sikhulumisane. Basebethatha isinqumo sokuthi bona njengebandla abakhuthaza ukuthi kube lodlame kwintatheli zindaba. Kodwa ke thina njengentatheli zindaba futhi sibuye sathi hayi kuqathile phela ukuthi bona njengenkokheli zebandla kufanele ukuthi bakuhambise kulabo aba esingathi thina abaphansi abasekeli bebandla ukuthi bazwisise ukuthi intatheli zindaba hayi sisebenza ngendlela enjani, kanti futhi singathi thina phakathi kwethu lamabandla ezombangazwe akufanelanga kube lokudonselana.
Lo unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane. Wazivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli wezigaba seSouth Carolina edalele Senate uMnumzana Jim Scott usebike uba uzengena laye kumncintiswano wokudinga uzamela ibandla lama-Republicans ukhetho lukamongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inkundla yalabo asebeveze izifiso zokuncintisa kuma-primaries awama-Republicans iKenya isiba banzi emizameni yokufuna ukukhipha umongameli Joseph Biden esikhundleni. Undoda oshayele imota enkulu ethwala impahla engene lapho okuvalwe khona ukuthi imota zingangeni e-Lafayette Square eseseduzane lesigodlo sikamongameli wemelika ese-White House ubikwa egcine ebotshwa. Omunye wababone lokhu kusenzakala utshele abezindaba abe-Reuters ukuthi emoteni yakhe kutholakale iflegi yamanazi eswastika flag. Abalandela ezomnotho bathi seligugudeke okwethusayo idola leZimbabwe elilakho kulahlwa ngenxa yokuthi kalisathengi lutho. Bathi kukhanya ngazani ilizwe selibuyela kuhlupho olwenzakala ngo-2008. Okwamanje idola leMelika lithengwa ngenkulungwane lengxenye zamadola eZimbabwe emkambo kahulumende. Kuthi emkambo omnyama lithengwa ngamadola edlula inkulungwane ezimbili. Lokhu sokukhuphule intengo yempahla yonke eZimbabwe esithengiswa ngedola leMelika emavinkilini lasemgwaqweni. Usomabhizimusi uMnumzana Bulisani Ncube uthi kusobala ukuba umnotho uphehlwa ngabanye abathengisa impahla.
Indaba yomnotho weZimbabwe kayilungiseyo ngoba abantu bamabhizinisi yibo abasuka balahleka kakhulu. Bacama ngokuthi ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzabancedisa ukuthi bahlale bekhona kumabhizinisi. Abasuka bakukhohlwe yokuthi i-US dollar njenge-currency esetshenziswa umhlaba wonke ilenkinga. Ungaqala ukusebenzisa i-US dollar usukusenza kubuye abantu abangelani le-production ukuthi bangene ku-business. ungakhangela kathesi ungakhangela iminyaka engu 5 edlulileyo uzananzelela ukuthi akula ngisho leyodwa ikhampani elungisa impahla okuthiwa ngama manufacturers ebuyeleyo yazofaka ishop uyazovula indawo yokusebenzela eZimbabwe.
Uncube uthi kumele kusetshenziswe idola leMelika ngendlela eqondileyo kwele Zimbabwe.
Ungabhoda kobulawayo eCity Center kuyo yonke ikona kulama Chinese shop athengisa izinto ezichiphileyo ezivela eChina ezenziwe eChina. Unganandzelela amashop akhona ngawathathi iZimbabwe dollar, athatha iUS dollar kumbe iRand. Okutshengisa mhlophe ukuthi lawo mashopu alande ukuzokuquluza iUS dollar ilihambise China. Njalo kwenza kungabi lo muntu obuya ezokufaka i-manufacturing plant eZimbabwe. Kuyukuthi impahla lezi azabe eziproduce nge-US dollar zizabe zidula zingabi competitive kwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi ilizwe lenze i-decision eyodwa, i-decision yokuthi i-US dollar ibe yi-currency, i-reserve currency egcinwa i-reserve bank esetshenziswa ukubhadalela kuphela ama-imports anjenge-fuel lokunye okungekhoyo elizweni. Kuthi i-production and other things kusetshenziswe i-local currency. And izinto eziproduce in-local currency azingeke zidule njengezinto eziproduce in-US dollar terms. Ukwenza impahla zakhona zibe competitive kwamanye amazwe. So as long as uhulumende, ama-business, naye wonke umuntu ebona ngathiwa ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzeza umnotho waleli lizwe uqhubeke. Asikaqalisi uzaqhubeka umnotho ulokhu gaqa ngamadolo, gaqa ngamadolo ungazozusukume uhambe ngezinyawo.
Bakhathele abantu abaningi ngedola leZimbabwe eseligugudeke okumangalisayo. Umnumzana Siphambaniso Moyo olandela ezomnotho uthi kunzima okwenzakala eZimbabwe.
Uthi i-rate of exchange le esikhona ivelela ngaphi njani? Ayibonakali ngaluphi uhlobo. Ngazi ngoba zinezomali ukuze zibe khona emabhenki iziyaba zivelele ngaphi? Umbuzo wamaqa ukuthi ziyaba zivele ngaphi zinezimali? Abantu asebekhuluma ngama-rate of exchange a more than 2,000 to 3,000, which is ithi isikhiwa yi-minus or plus 3,000 i-rate of exchange ekhona iyabe ivelele ngaphi? Mbani oyabe ikhiphi? Thina-ke ngapha sithola lezo mali ezingamabhonda lamakhampani anganyikinyekiyo ukuthi bebona besebenzisa i-official rate of exchange. Abona ukuthi sokuyikufa kwabantu lokho kunzima. Hayi, lalolo uswazi lombhaca uthi luyalube nje kambe shure othi lutepha ngale ndlela awethu umnotho sisudlula lona uswazi lomkamasana.
Umoyo uthi kusobala ukuba ilizwe selibuyele kusimo somnyaka 2008 lapho idola elagugudeka okumangalisayo. Umoyo uthi kunzima ukulungisa okwenzakala eZimbabwe.
Sesiyabuyela futhi ukukhipha amazero futhi nalana njengakudala. Asokuntengantenga, ukuntengantenga ngoba kuya kusuka kule isayidi kuseyanga. Kodwa lokho sokusekwehleni ukuthi usugixika kuphela ukuthi uthana lana ugixuse yaphansi ungakube kwaza. Engibonayo nje kuphela ukuthi sibuyele futhi kuma-US dollars wonke umuntu. Kodwa uhlupho kube so ukuthi wona ama-US dollars azavela ngaphi njengoba singelakho thina esikuthengisayo ngaphandle kwamazwe okuletha lelo US dollars nalelo golede esilalo yokusiza kula ma-hem-hem. Akula umuntu onke esezasimisela ukuthi kungangcono imali yakhe ayigamele kulokuthi eyebhenki ngoba ibunzima obukhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, umgcini-ngcebo kahulumende umnumzana Mtholi Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende bathi okwenzakala elizweni kuphehlwa ngabafisa ukususa uhulumende webandla leZANU-PF embusweni. Kodwa ingcweti kwezomnotho lezombusazwe zithi kunenge okumele kulungiswe ukuze idola leZimbabwe livuselelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Abathanda inguqu eZimbabwe bathi ukuqophana phakathi kwenhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni wonke jikelele, i-FIFA ne-Sports and Recreation Commission, sokwenze ukuba abatsha abaningi bengatholi amathuba okudlala inguqu phandle kwelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
I-FIFA nyakenye imise eleZimbabwe ukuba liphatheke emidlalweni yenhlanganiso le kulandela ukuxabana phakathi kohlangothi lukahulumende oluphethe ezemidlalo olwe-Sports and Recreation Commission le-ZIFA. iFIFA ikhala ngokuthi ikhomishini le ingenela kwezenguqu okungekho emthethweni. Ithi umkhokheli weZifa uFelton Kamambo labanye bakhe kumele beqhubekele phambili ngomsebenzi wabo hachi abakukhomishini le. Banengi abasekela okufiswa yiFIFA. UJohannes Chisangotso owake wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukuxabana lokhu kubisela muva umdlalo wenguqu lezifiso zabatsha.
I think abafana abancane abakhulayo thinking part beke ababulala. Kuyababulala even spirit, even junior football yakhona ayikho that strong. Even umuntu ofuna ukudlala u-under 17 nine 15 osuke wasi kasadlala under 17. So abafana abaningi bazakhutha into ezinene. I think kuyababulala especially abafana abancane.
Uthi udaba lwezifa kumele lulungiswe masinyane.
I think bona abaphathi abazibambile abaphezulu, I think futhi bebuyele way forward. Futhi bevumelana because bona bengayenzela amasikwambuzi kunxa yabona besula bebodwa, but now abantu abaphansi baba-affected kakhulu. Affected now abafana abancane affected thina lathi ama-coaches. So into yakhona vele affected thina sonke.
Umkhokheli Dube owadlalela iqembu le-Highlanders lamanye amaqembu emelika lakwe-South Africa unombono ofanayo.
Kathesa asikwanisi ukudlala kuma-national teams abafana ama-under 15, 17, under 23 abadlali kuma-tournaments la kumele bathi abadlala khona. Ngakho-ke kugcina kusiba i-disadvantage kula abafana, especially laba abafuna ukuthi i-career zabo ziye phambili, ngoba nxa ungadlalanga national team ama-caps akhona ngamalutshwane kwabanye amazwe uyakwazi ukuhamba.
U-Amelia Muleso olesikolo senguqu koBulawayo uyakusekela lokhu.
Ibhandle yenza ukuthi silahlekelwe i-generation yabakhulayo abale-talent ngoba baswele amathuba okudlalela ilizwe okuyilapho abazithengisa khona e-Europe, e-America lakwamanye amazwe jikelele.
Uthi kumele kulungiswe okuhlupha i-SRC leZifa.
IZifa le-SRC la wonke amanye ama-stakeholders involved kufanele bahlale phansi bakhulumisane le-FIFA kulungiswe kumbe kuqondiswe lapha okumele kuqondiswe khona. Singakalahlekelwa liningi labakhulayo abale-talent.
U-Elton Nengomasha okhokhela i-SRC uthi uKamambo labanye bakhe baxotshelwa abakwaziyo. Uthi bazama ukulungiselela abatsha emidlalweni wenguqu.
In a level playing field.
Lokhu sakwenzela bona abasakhulayo ukuze benelise ukudlala bekhululekile besazi ukuthi amathuba okulolonga amathalenta abo maningi.
NgoZibandlela lonyaka osaphethe isikhundla sikamkhokheli weZifa umnumzana Gift Banda wathembisa ukuba inhlanganiso yakhe yayizayenza konke okusemandleni ayo ukuphakamisa inguqu yakuleli kusukisela kwabasakhulayo. Umnumzana Banda wathi ukutholisa ontanga amathuba okuthuthukisa amathalenta abo iyo yodwa indlela engavuselela inguqu yakuleli. ULeopold Munende osakhulayo njalo oyintatheli izindaba uthi uhulumende kwakungamelanga angenele kwezenguqu.
Sibona kathesi uhulumende yena wakhipha iZimbabwe kuFIFA wathena uzazenzela izinto, kodwa la iZifa yakhona kasayiniki imali. Izisebenzi zakhona lathi yakwazi vele ukuthi izisebenzi zisela mali ngale eZifa, otshenzela ukuthi uhulumende wenza into le engacabanganga.
ELeZimbabwe selilomnyaka lenyanga ezintathu lingaphatheki emidlalweni yenguqu lamanye amazwe kulandela ukumiswa kwelizwe leli yinhlanganiso yeFIFA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ninguto Payas Mutsingwa.
ELeZimbabwe kanyalile Botswana athi ayasithuseka ngempumela yemizamo yokulisana lokutshontshwa kwezifuyo emizini esemngceleni yamazwe omabili, kubika umqondisi Dube.
Amazwe omabili azithola iphakathi kwenqaki kulandela ukulwisana waqhamuka njalo nje emzini esemngceleni ngenxa yokutshontshwa kwezifuyo. Abalimi kweleBotswana bebesethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokungena bezontshontsha izifuyo ikakhulu inkomo. AbeZimbabwe bona babekhala ngomthetho kahulumende weBotswana wokudubula inkomo ezeqa umngcele. Kodwa ngemva kwemhlangano wenziwa phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakweleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi kubikwa sukulobubelo. Umongameli Masisi ekhuluma lintatheli zindaba eHabron uthi kuyakhanya ukuthi imizamo yabo isiletha impumela.
Some of the notable successes are in the area around Bugirwa as they faced unprecedented assault as people marauded over there.
Imizamo phakathi kwamazwe omabili yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo isiletha impumela esasiyifuna.
Loku kugcizelelwa ngomela iZimbabwe leBotswana umnumzana abatrayi ishe mkono weshuro yena owake wavakatshela isigaba esemngceleni ngawucele leBotswana ukuzibonela ngokwakhe udubo lolu.
Through our collaboration, we managed to combat the results of livestock grazing, which has affected our farmers along our...
Siyajabula ukuthi njengamazwe omabili sesibona sekulotshintsho phezu kwemizamo yethu yokulwisana nokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu kulandela ukuhlangana kwenkokeli yethu.
Abalimi emhlubulweni wegwanda abafana lomnumzana Rodwell Moyo bathi udubo lokuntshontshwa kwenkomo kade selulubi kakhulu.
Besilo dubo olukhulu kakhulu ngokweba kwezinkomo lapha eborder ikakhulu esigabeni sethu segwanda lapha. Abantu bebethatha inkomo kele Botswana bezithengise ngapha, abangapha labo bethathisa ngapha behambise eBotswana ziyethengiswa khona ngale. Lolu dubo bese lulubi kakhulu okwaze kwenza uhulumende bobabili bengenele kulolu daba. Ekubambisanini umsebenzi phakathi kwabo uhulumende bobabili kwenze kwaba kuhle kakhulu ngoba lolu dubo soluyehlile kakhulu.
Umoyo uthi uyajabulisa ukuthi udaba lolu solehlile ngemva kwemizamo enziwa ngamazwe omabili.
Asisahlangani lendaba zokwebelana izinkomo phakathi kwamazwe omabili okuyinto enhle kakhulu phakathi kwekuphikisana singamakhelwane weZimbabwe leBotswana. Hayi, siyababonga uhulumende bobabili emzameni yabo yokwenza ukuhlalisana kwabomakhelwane kube kuhle.
Ukuntshontshwa kwezifuyo kwabona ezinye izakhamizi ucele leBotswana lithiya imizi lisithi liyesaba amaselwana efika ebusuku ehlomile. Amazwe omabili ikuyikusebenzelana kwabogatsha lwesipholisa kanye lwamasosha afaka inkamba ezitshiyeneyo emngceleni, kukanti kulamacebo okusebenzisa imitshina yamadrone ukulwisana lodubo lolu. Njalo kwabunjwa amaqula aphuma phakathi kwezakhamizi ancedisana labomthetho ukuhambahamba emngceleni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Ulive jokunamdla kuhlelo The Connections kangela okuphuma emihlanganweni yokuhlaziya izifundo zeprimary lesecondary kulabaningi abakhonona ngohlelo olwe-continuous assessment learning. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakahlukani sihlobo, sike sikhangele ekade sikhokhela namhlanje. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum abaningi besola uhlelo olwekhala. Abogatsha lwezempilakahle sebesungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wepolio elizweni lonke jikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.